Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 kuNtulikazi 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Awunjabule singaba lamane lokho ngishophele. Ngwazi tuba wami ngumunyane ngawusaphila umbeloke ngabe ngisawashona kodwa nganyakwazi tumele ngabe kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlodi
bakhala abantwana abalabazali lezinye izihlobo ezabulawa ngesikhathi somfukazwe wekukura hondi
ababusi bomdabuko kakufanelanga batholakale esentweni zombusazwe ilungelo elilalo lancane ngezikhipha abanye lilala ezibhonile.
Induna lezakhamizi zesigabeni seGwanda North zithi kumele kuqhutshwe ukhetho olungeladlakela lonyaka. Kuqhamuka udlakela kwezombusazwe eChipinge eMashonaland West. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Zekuqhamuke udlakela lwezombusazwe eChipinge East leHurongwe eMashonaland West lapho kutshaywe kwalinyazwa abakubandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF. Kubika uMavis Gama.
Omunye wabatshaywe kabuhlungu ngumnumzana Caleb Chenjerai Dloko okubandla leCCC kuward 13 eChipinge East. Abanye abatshaywe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo ngumnumzana Knowledge Chigoma lomnumzana Solomon Ndoroye Ruizi abahlala eHurongwe bathi batshaywe kabuhlungu bekhankasela ukhetho olukhulu oluzayo bese Ngoreja Doro Business Center bathi babikele amapolisa ngokubehleleyo. Udloko uthi utshaywe kabuhlungu eChipinge.
Sikentamu ndo bavakazondi bata vuchoti ngatiende naye uvandisunga makhafs uvandisa
vangibamba besithi bahambe lami vangifaka izankosi vangiphosela emoteni owangifaka izankosi nguChristopher Matambo weward 18.
Undoro yerwizi laye ukhuluma ngokumehleleyo.
Chairperson weZANU PF vanoitwa Pemo Ngwangwara ndobva asvika achingondi
umgcini sihlalo weZANU PF uPemo Ngwangwara wafika wangihlaba ngempama ngaswela ukuthi wayengitshayelani.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lodlakela lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi othe ubambekile lamhla ngenxa yemihlangano embalwa eHarare. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi kuyadanisa ukwenzakala eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka.
Ngoba uPresident Mnangagwa izolo lokho edetshela abantu ngapha eMandebeleni eKhezi esithi abantu abakhampeni ngokuthula, yena ufuna ukuthula. Sesibona ngani hatshi umekhombela kwesandleni senxele uyabe khombela esandleni sokudla. Umuntu omdala katsheli kahle amabutho akhe noma ama-members akhe ngoba benza izinto ezingahambelani lokulaya kwakhe.
Umafa uthi udlakela kalusoze lusize ngoba abantu bayakwazi abakufunayo.
Amasotsha, amapholisa, ama-CIO, amateacher, amadomeni, abafundisi, abantwana bezikolo, abazali. Akula ngitsho lo muntu yedwa ohlezi kuhle ngaphandle kwabangusana abakapula izinto ezingasozabo.
Umongameli Emerson Mnangagwa ngempela viki utshele izakhamuzi eKhezi ukuba kumele abantu eZimbabwe beqhube ukhetho olukhululekileyo.
We bring peace, we brought peace, we shall maintain peace.
Siza ngokuthula, saletha ukuthula, sizoqhubeka sinokuthula.
Kodwa umnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi yecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi akumangalisi ukwenzakala eZimbabwe.
Nxa sikhangele ama incidents la ayenzakalayo ay violence atshengisa ukuthi iZanu PF endala lokungajintshanga. Ukuphuma ukukhitshwa kwayenza umgabe kwakungakhitshela ukuthi bamkhiphele ukuthi mubi, kodwa kwayekubangisana izikhundla kuphela. Kodwa iZanu ilokhu iyona liyana iZanu eyayenza ukuthi iyaginya unkomo lezaphu. After amaNdebele amaningi esebuleyo nge-violence kubanga amavoti, loko kuyona le iZanu PF layo namuhla eningi maswabi ngoba sokuyeqelela kubo abantu abatsha.
Kuvame ukuba nodlakela ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi lenkokheli zomdabu eGwanda zikhuthaza abantu ukuba bekhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula njalo bengavotelwa abazamemethekisa udlakela. Lokhu kusekelwe ngabancintisa kukhetho lolu, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni oqoqwe yinduna uMathema abalisa lezakhamizi eGwanda North, lapho ababize bonke abazaphatheka kukhetho. Labo bakhuthaze uZulu ukuba akhankasele ngokuthula ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Justin Majale ozancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende esigabeni seGwanda Chitaudze ekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi akumelanga abantu batshotshozele udlakela.
Yiloko kukhulunywa ngomunye ukuba le-rule of law. Siyekelani ukuhlukumezana, sibe le-discipline. Konke okunye will fall in place. Abantu bayesaba bamabhizinisi ngenxa yokuthi akula rule of law. Bayiphandle abaphandle bayesaba ukuinvestela izizweni ngenxa yokuthi kulobudlwangudlwangu. So ekugcineni nxa kunjalo vele imali iyabalela.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dalubuhle Maphosa ozancintisa kukhetho lwamakhansila esimbumbumbu kuWard 7 ezimele othi kumele abantu bebambane ngesikhathi sokhetho.
Ndawonye sibambene njengefamily, njengemuli, njengoWard 7, njengeGwanda North constituency, ukuthi sinjani sithuthukise indawo yakithi, sithuthukise ukuqalela ngikhangele yobona kulama key systems. Izinto ezizo ezikhangelela ukuthi yizo ezimqoka empilweni yethu njengabantu. Kakhulu sikhale zemfundo, education, nanjo. Ukuthi education yokuqalela singathuthukisa kanjani, kanti izikolo zakithi.
Unkosikazi Josephine Singo, obemele uSazini Ngwenya, owebandla lezanu PF, uthi kuqakathekile ukuqhuba ukhetho olulokuthula.
Naka ngiyali ukuthi sihlangane lo muntu. Nakathe sokhe siqhebaqhebana lapha labangani bami, lale mthwakazi, lale sisi. Angazi bona ungibalanga ukuthi sihlangane, hayi mina.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ngqabutho Maphosa, umhleli webandla lemthwakazi Republic Party.
Lapha zaqala ukuxolisa kakhulu ukuthi umuntu obemele enqameni abezekhi kabazange basiphathe kuhle, bazenzela umathanda lalabo abaphilisana labo. Kasi siyangena ezeki ukuthi apase kumbe ahlolwe ukuthi uyaphumelela yini ukuthi azosimela lapha. Kwatholakala ukuthi ibizo lakhe kalikho lapha. Kodwa-ke lamhlanje njalo silaye umqondisi Ndlovu. Ngibone ngathi nguWard 21 nxa ngasayenza iphutha khonapho. Nguye ophumeleleyo ukuthi angene.
Induna uKhulumani Mathema laye ukhuthaze uZulu ukuba abe lokuthula ngesikhathi sokhetho.
Traditional leaders must not be members of any political party or in any way participate in partisan politics.
Right. Ababusi bomdabuko kakufanelanga batholakale esentweni zombusazwe.
Ilungelo elilalo lanxalile zikhipha abanye lilala lizigqokile. Ilungelo leli lizigqoke lize lifelazwe phandle lingabonakali lizigqokile. Nani lasikhipha se-political party. Le card alilalo.
Ubudlwangudlwangu sebuqalile ezweni obuphathelene lezokhetho. Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa usekhulume kanengi ngokuthula ngesikhathi sokhetho olukhulu oluzayo. Kukhanya engani abanye kabamlaleli ngitsho lakancane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iseGwanda esitezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukuxokozela lokufuthelana kuyaqhubeka kubandla le-ZANU PF le-Citizens Coalition for Change eLoakweru kobulawela kwezinye indawo zelizwe, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Bayaxabana abazancintisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni seLoakweru lezinye indawo, lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo. Abanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe yinhlanganiso yeForever Associates of Zimbabwe edlana namapolice encitha aweCentral Intelligence Organization. Kobulawayo akubasangenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela emahofisini e-CCC besithi baqilwa inkokheli. Umnumzana Mason Hlolo ubefuna ukuba ngusene.
Wanjele ukuthi angiphuzile sebefaka umuntu.
Inkosazana Sithabile Sibanda uthi abe-CCC abakhethwe kabaziwa.
Okwethu akukhanyi kulubulawayo. Kuthethwa abantu esingabaziyo.
Osakhulayo webandla le-CCC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi.
Sithi abame abasebenzela ehofisini ngoba ngabathengisi bathola imali zefazi zisebenza. Ngazi imali zefazi esezisebenza.
Obekufanele ancintise esigabeni seNtumba neNjube edalela ephalamende emele i-CCC. UPastor Tshawana Mjathi wasekhitshwa igama lakhe ungenasizathu, ucela ukuthula.
Siyakhenina ubulawayo abe ngubulawayo omuhle, ubulawayo lothando, ubulawayo lokuthandana, ubulawayo obambeneyo. Izihamba liye campaign le-CCC ukuze ujahaye ngaphi.
Ukudonselana kubasekeli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuyaphambili anxa ukhetho olukhulu lukancwabakazi solusondele. Esabelwani seVumbu abahlali labasekeli bebandla le-ZANU PF bakhala ngokuqilwa kwameli wabo edala lephalamende abathi ukhitshwe yifazi yafaka umuntu ongayisuye walesi sigaba. Ukazana Shamane Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama.
Kube lokumenemene okube khona ona namhlanje imdubo wawadi yakhala lamawadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobu kulimbane okube khona phakathi kwamavoti la abe khona. Silezinyembezi ezinkulu kakhulu asikwaziyazesulwa ngubani ngo-MP wethu ohlulishwe wakhishwa esihlalweni. Yebo, besifuna ukuthi siyithathe size ku-CCC kuye nalowo okwanise ukuthi athole ama-chance okungena.
Omunye okhala ngofana umnumzana Thebula wasemambanjeni.
U-Omega Sibanda ube yindoda akadizama uba nanku amarigeshini asisalile ndlini nambondi kusabhutsha lokalami.
Kukanti abe-CCC kulindawo labo basola ozamela leli bandla eVungu kukhetho oluzayo. Unkosazana Lorraine Pepe bethi kaziwa ngabantu ngakho ke uzadlisa leli bandla. Unkosazi Gracious Chuma uya kufakaza lokhu.
Izani iyathatha vele, iyathatha kubu-MP lapha, iyasithathela ngoba ngani umuntu lo ongenileyo besingamthakazeleli. Hayi, besingamthakazeleli sibili.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi inhlanganiso yefazi esebenzela i-ZANU PF yiye edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotshwa kukhetho oluzayo.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko i-ZANU yabe isiyafoja ama-signature. Kulabanye ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi-CCC abameli i-CCC. Bana indaba yokufoja icala elizweni leZimbabwe. Yikho sibaripotile emapoliseni kulabo abangenwe entweni ye-ZANU PF. Landelani umthetho ngoba uzalilandela kusasa.
Umqondisi wenhlanganiso yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela i-Studio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe kayilani lokwenzakala ku-CCC lamanye amabandla njalo lakuZimbabwe Electoral Commission.
Ifazi ayizange ithathe i-voters roll. Ifazi ayizange ingene lomsebenzi we-ZEC. Ifazi iyenza umsebenzi wayo okukampelela i-ZANU PF. So ngakho-ke lokho ngamanga aluhlaza ukubana ifazi yezalana. Ukhetho nokhetho siyakwazi ukuthi abantu be-opposition bayaphuma le zinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hhayi lo nyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe bona bekwazi ukuthi bayadliwa.
Akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhetho olukhulu oluzayo. Ngimane Studio 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Abantwana bababulawa ngesikhathi sombhuqazo wekukurawundi yetsholojongo umnyaka ka-1983 bakhala kakhulu ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso kanye lokuswela impumulo kulandela ukungcwatshwa kwabazali babo mahlayana. Kubika kunokuthaba Dlamini.
Inzalo le kanye labasilayo ithi ngalezi zizathu zokungazi lapha abangaqonda khona ukuthi bathobe amanxeba adaleka ngokubona abazali babo besifa kabuhlungu. Mhlazi kunhlola nje 28 ngomnyaka ka-1983 impilo yabo kayihambi ngemfanelo. Baveze lokhu ngeviki ephelileyo ngesikhathi inhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group le ibhetsho likaZulu ibeka ilitshe lenhlonipho lapho okwangcwatshelwa abayisithupha ngemva kokutshiswa kwabo ngesikhathi so umbhuqazo wegugu rawundi yesigabeni sesalankomo. Umnumzana Nhlanhla Mlilo osele minyaka engamachumi amahlanu lantathu 53 yokuzalwa uthi impumulo kayitholi ngesiga asibona ebulawelwa abazali bakhe kanye labomakhelwane abachiselwa ezindlini i-5th Brigade.
Akunjabulisi ngoba lamanje lokhu ngihlupheka. Angikwazi ukuthi kwabami kumbe umama wami ngawusaphila kumbe lokhu engabe ngasokashona kodwa ngangiyakwazi ukuthi ulele ngabo. Kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlotha.
Unkosikazi Ntombana Sibanda osele minyaka phose elikhulu 98 uthi ukhumbula mhlophe konke okwenzeka ngalelo langa kodwa yena uthi waphunyuka emlilweni lo ngokubulala umgubazi. Uthi igugu rawundi yayithumba njalo ibulala sigaba ngasinye ngasinye.
Safa kwendini sachiselwa phakathi ngathi zikhe asikwamuleni umgubazilo sibe sidubule phansi. Saphuma lozikhewu labanye omama laba abanye badutshulela phandle abachanga endlini badutshulela phandle. Sabaleka thina lobozikhewu onamphathi saphuma sabaleka. Azange ukuthi kukhona umuntu wakwama basale besifo babazala khonapho.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Julia Sibanda oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 othi labo bafica sekulucaca esalankomo lapha izakhamizi lezi kugoqela insane ezachiselwa khona labo bathatha balondoloza okwakusele ncwaba linye. Uthi babebulawela ukusekela izaphu kamuyi uJoshua Nkomo.
Basi tshela ukuthi abafuna izaphu kabame ngapha abafuna izani kwami ngayo. Salayiniswa, salayina. Ababe sasikuzapho, sasibaningi. Saba baningi, abezani baba balithwana.
Loba nje umuyi uRobert Mugabe owayengumongameli ngalowo mnyaka engazange axolise ngalesi sehlakalo. Umholi wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende kufuze athole indlela zokwehlisa ukudabuka kwabantu ababulalewela izihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo wegugu rawundi.
Ngemva kwesehlakalo lesi bawelwe yibuyanga obethusayo ngoba kwathi ngemva sokufe abazali abanye babe bancane baswele abantu bokubahambisa ezikolo. So abasafundanga okuyanga esekufisa ukuthi kwenziwe sifisa ukuthi ngabe uhulumende uyenza into umbhuqazwe ube yinto eyi national subject ukuze kungaphindi kwenzakale futhi njenge esikubona kusenziwa iRwanda lamanye amazwe.
Amazwi kafuzane alekelelwe ngumnumzana Wilbert Mandinde ongumqoqi wenhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group wathi ubufakazi bokwenzeka eCholocho buyadabukisa.
We see names of women and babies. What security threats did they cause?
Esikuzwayo ukuthi ukubulawa kwalaba kwakuyisizathu sobudlwangudlwangu ababebenza. Kodwa nxa sibona amabizo alaba elitsheni, sibona amabizo abesifazana kanye lensane, ibudlwangudlwangu bani ababenzayo. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya, kodwa umbuzo uthi ngubani owayehlanya njalo walatshwa yini, kasivumelani laye. Ngoba kwakuyisiga sobuqili.
UMandinde uthi ilitsheleli lizaba yisikhumbuzo njalo uthi kuselabanengi abafuze bakhelwe kulendawo lelupane. Umongameli Emerson Mnangagwa nyakenye wasungula umbuthaniso wezinduna zemethebelele North Lemiglands wacela ukuthi kuqale ukuhlaziya udaba lwegugura wundi olwabulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Inani labantu ababulawa igugura wundi lethulwa yenhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace lezinye. Umnumzana Richard Moyo, umphathi ntambo wesabelo seMathebelele North, uthi kunengi okuza kwenziwa nguhulumende mayelana lombhuqazo wegugu rawundi.
Sesingatshelwa yilokhu zini, sesingatshelwa yizinduna ngoba sekukhokhelelwa ngubabutsha Rumbira lezinduna zakhe le-Council of lokhu zini ezama-chief. Upresident wathi thina ama-politicians should be out of this thing. ama-traditionalists they should do that.
Umabhalane omkhulu kuhulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko, umnumzana Nick Mangwana, uthi uhulumende ufisa ukunika ama-birth certificates lokunye izihlobo labanye babo ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi. Ngimele iStudio 7 ngisecholocho nginguNokuthaba Dlamini.
Ngingena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwa phakathi kwamabadlali benguqu abesifazana kule South Africa kwenze ukuba inhlanganiso yenguqu yakulelo lizwe isebenzise emidlalweni ye-Women's World Cup abadlali abangaziwayo abagoqela kule minyaka yokuzalwa elithumi lantathu 13 years. Umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuba uza kothekelela amazwe athiyeneyo lapho azakhulumisana khona le nkokheli yezwekazi le-Europe ngempi ekwele Ukraine. Ingcweti kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuba abantu abathatha izidakamizwa behlanjululwe igazi labo ngendlela ebizwa ngesilungu ukuthi i-detoxification, kubika uMark Peter Ntambe.
Ingcwethi zezempilakahle zithi noma bekhona abanelisa ukutshiyana lomkhuba wokuthatha izidakamizwa empilweni ukuze impilakahle yabo ibuyele esimeni esihle, kumele beyenzeke i-detoxification. Enye yalezi ngcwethi uDokotela Nkululeko Dewa ophatheka kumisebenzi yokulwisana lezidakamizwa uthi lanxa kulalabo abalokuzinikela bengakaphazamiseka kakhulu yizo izidakamizwa, kuqakathekile ukuthi bekwazi ukuba uncedo luyadingakala olwe detoxification
ukwenzela ukubana bakhuphe ama-drugs abe still phakathi kwi-system yakhe, ngoba so far abantu that have quit, they've been found to have traces of drugs in their system so many years, 3-4 years still elokhu ezwakala ebonakala ekhona ama-drugs. So there's a chemical reaction eyakuyenzakele. I-chemical reaction leyana yenza ukuthi ama-drugs abe stored kuma-fatty tissues. So abe lokhu ekhona ama-drugs kwi-system yakhe.
Oqhubeke echasisa uDokotela Dewa ngendlela ezisetshenziswa ukunceda abayabe behlangana lobunzima ukudalwa ukuthatha izidakamizi lapho sebefuna ukuthi betshiyane lalo mkhuba.
Ngabe under odokotela ama-drugs athatha a minimum of 2 months ukuthi aphume kusystem ku-detox, but also there's another program eyalumele yenziwe iyakulungisisa ingqondo, because i-addiction yenza ukuthi umuntu a-rely kuma-drugs engqondweni yabe engasazibone engaphila engela ama-drugs.
Osakhulayo ephatheka emkhankasweni wokukhuthazana nabontanga ukuba batshiyane lo mkhuba wokusebenzisa izidakamizi njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Young People Mental Health Trust, uTawanda Murepa uthi ukulingisela abanye i-peer pressure lokuswela okungcono okokwenza empilweni ngokunye kokubabangela ukuba kube nzima ukuba abalomkhuba lo betshiyane lawo, kodwa lonusizo lukhona.
In the rehabilitation that are there, listen, with Ingujeni, with Annex, with Parinato,
ezinengi ezikhona ze-rehabilitation ezihlanganisela iNgutsheni, iPharenyathwa, iNgomahulu eMaswingo leGweru Provincial Hospital zindawo ezalungiselwa abantu abagula ngengqondo, hatshi i-rehabilitation yama-drugs.
Uthi ngalokho abanye bagcina sebesala ukuthi beyophathiswa ngabezempilakahle inkanti kungesabisi, ethi abazali ababona abantwana babo belalolu dubo kodwa bengafuni ukuthi-ke baphathiswe ukuze luphele, balakho ukudinga uncedo lwamapholisa beyophathiswa. Omunye njalo osakhulayo uKnowledge Mpembe okhokhela imisebenzi kwinhlanganiso elisana lokusetshenziswa kwezidakamizi eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uthi selisungule uhlelo oluthiwa Support Don't Punish Campaign.
So the Support Don't Punish Campaign is like
sithi asinikeze usekelo kubantu abalodubo.
Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe Cricket lingqikelana kusasa leScotland emidlalweni ye-International Cricket Council World Cup Qualifier koBulawayo. ELiZimbabwe kumele linqobe emidlalweni lo ukuze liyedlala emidlalweni ye-World Cup kwele-India lonyaka. Sixoxe ngodaba lolu lothandazane Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo.
Umdlalo lo uqakathekile okwamagama lapho izathelelana khona neqembu leScotland, ngoba lalo iqembu leScotland likhangelele ukuthi lingaphumelela libe selisiyadlala e-India lapho kunemincintiswano we-World Cup khona. Okuqakathekileyo kithi njengabeZimbabwe yikuthi uma singathola ithuba lokuwina lokhona abathi yi-toss, sibayekele bona baqale ukungena enkundleni babhethe thina sibe sesicima, ngoba nxa kusagodola kunzima ukuthola ama-runs, kodwa ina ngalingathi li-cheese kungasinekisa ukuthi sithole ama-runs singasemini. Ngakho-ke ngenye into eqakathekile. Okunye okungabe kwasiphambanisa mhlawumbe nxa sikhangele ukunqotshwa esakwenziwayo yi-Sri Lanka ngesonto yokubana kube lesikhathi sokulungiselela imidlalo le, kodwa iqembu lakithi alibuyanga ukuthi lizojwayela iy'nkundla zakoBulawayo lizidlala nePakistan. Ngabe babebuye bazodlalela la okwakhathesi i-Sri Lanka yona ibidlala imidlalo imincintiswano yabo yokuthi bakhwalifaye bebedlalela koBulawayo. Ngakho-ke besekujwayela iBulawayo ukudlula thina abamina. Ngakho ngokunye embona ngathi kungabe kusiphambanisile, kodwa ithemba likhona.
Kodwa ubona njani kuyaphumani kona
abadlali bethu labana okuthiwa ngama-betters? Sinanzelela ukuthi hayi nxa uRanza loShon Williams loCraig Evans uma bengasancedisanga isizwe, abanye laba ungathi kuyabehlula. Ngenye indawo okumele siyinanzelele yena leyana ukuba siyithuthukise. Okunye okuqakathekileyo yikubana naba abethu okuthiwa ngama-bowlers labo bangathi isizwe sakuthi abadlali njengokukhangelelo ukuthi bezakwenza, ngoba ungakhangela lanxa lapha babedlala khona le Nepal ukuthi ifika 300 itshengisa ukuthi kukhona okungenziwa kuhle enkundleni laphana. Ngakho-ke yiyo enye indawo okumele siyihlolisise ebowling yona leya ukwenzela ukuthi sinciphise imiklomelo etholwa ngamaqembu esidlala lawo.
Lo nguNtandazane Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo, besixoxa laye ekoBulawayo. Wamanje sike sizwe abalaleli beStudio 7 kusigaba sokubilingelelana.
Ngithanda ukubingelela ubaba wami ongizalayo endaweni yaseVictoria Falls eJambesi, ubaba uMpofu. Ngibingelele nomama wami ongizalayo, umama Madube eBH 127. Ngithi ngiyanithanda bazali bami, sengathi uNkulunkulu engangigcinela lina ingakhokhobi. Ngibingelele abantu abami laphana emzini wami, uMdumiseni, uSibusisiwe, uRyan noSiphesihle. Ngithi lifunde bantu abami impilo yanamhlanje yesikolo. Ngibingelele zonke izakhamizi, umakhelwane bami laphana esigabeni ye-127. Ngithi ninjani izihlobo zami? Ngiyabonga Studio 7.
Nkosi Namandla Hluma, ngihlala ePlukwane eSouth Africa, ekhaya eZimbabwe eFlabhuzi. Ngibingelele umamami uNakholeni uMancube, ngibingelele uSichelesile Ncube unkosikazi wami, ngibingelele abantu abami uAndile loBayanda lomfowethu uWilson Chuma loDebra Sibanda loMelusi Chuma loMeluleki Chuma.
NginguBrighton Yati, ngihlala kuEvunkulo eLwagwelo kuwat 8. Ngithanda ukubingelela ingane zami uWashington Nyathi, uPriscilla Nyathi, uBrighton Nyathi, loLethweni Mariso unkosikazi wami. Ngithande nje ukubingelela uLavumo Chuma, Misheki Chuma, Mavis Chuma, Zebedi Chuma, lokhansela wami uVenenzi Yamagama, ngingamkhohlwa. Ngiyabonga lani basakazi, ngithanda ukulibingelela ngalesi sikhathi. Ngiyabonga kakhulu.
Yilabo-ke ngabalaleli beStudio 7 abakade bekhuluma lathi lapha kuLive Talk sikhuluma ngezomnotho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngomthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.